sibambe izinto ezingathi zintathu, i-token, igolide le-digital currency, lokho okwemoyeni, imali yami yemoyeni leyana. Okukhona ukuthi nxa ufuna ukulungisa imali yoxoxo ye, kusuba ukuthi ubhethe imali yakhona legolide. Kodwa nxa usungena ku-digital currency, i-digital currency iyasebenza yodwa njenge-bitcoin, i-bitcoin. I-digital currency iyafanana nemali iyephepha kodwa iselulenjini. So nxa usunikwa i-token elibambane le-digital currency, vele kuyakhantela, akutsho lutho. Nxa kuthiwa khona kule imali esekelwa igolide, akwenze imali i-token yakhona yona iyi-token ngokwayo esekelwa igolide njengephepha, njengemali yephepha. Akuyenzi ukuthi imali eyobulenjini isekelwe igolide, kungathi vele kungaveli bengasinike ihlekwe i-bitcoin. So ikufaka isithwala ethukela. Iqiniso mfowethu ukuthi imali eyephepha leyana nxa ilizwe laleli legolide elinengi kayibambanja kayisekele imali eyephepha legolide, akudingi wonke lokhu abakwenzayo. Ngoba i-digital currency isetshenziswa ngabantu abaningi abasebenzini abale internet. Thina internet yethu abantu abaningi lapha elizweni futhi abana internet ye-digital currency. Lokho kuyidlala ngabantu zokuphela.
Ye, yikho kade ngifuna ukungena ngakho khonapho ukuthi kuthiwa kuzawuba le e-gold wallet, le e-gold cards. Kuyabe kusebenza njani
kona? Right. Singaze sinanzelele sekuhambelana le e-cash. Anti kulabo e-cash, kulabo M-Pesa, kulabo bani bani. Imali vele i-transaction imfika wemali osebulenjini. Kodwa phela nxa mina ngithenga into ngemali yobulenjini kumbe i-M-Pesa kumbe i-Econet kumbe yini, ngiyatransfera nje imali engiyaze ngiyilayo isiphala sami sebhenki, ku-bank account yami yiyo ngiyihambisa imali. Ngingafaka imali yami ku-EcoCash kumbe ngiyatransfera imali yami esebhenki. Gold bet le ebulenjini le igolide lakhona ngiyabe ngilikhethe, ngiyabe ngiyifake njani imali yakhona? Kutho ukuthi ngiyabe ngiyothenga i-token leyana hanje ugqiba kusho ukuthi ngiyahamba ngiyothenga i-token, i-token yakhona sengiyi-transfer sengiyifaka ku-gold bet i-currency. Abantu vele gabala i-internet.